sathi sesihamba sesifike eWarren Park lapha sase sinanzelela ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu sase sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode kodwa saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa sahlangana labo bephathwele ezindlini khona phiya so sathi uzala kungani usekhoneni so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi thina sathi hayi sivela emsebenzini kwathiwa lisebenza ngathi samtshela sathi hayi thina sisebenza edolobheni sithiwe yikhombi yimota kathesi la kwathiwa lisebenza lingobani sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshengi ukuthi ngingama-journalist akhipha mina nganiye elinye ipholisa la umnashe watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo so wabala wathe sebalule wasetshengisa isosha elinye isosha lakhona kahle lathi hayi nxa lingama-journalist thilikukuthiwa gayi vele ma-journalist anoonerero siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi so sathi singakalali vele umntu wathi sasusitshaya ngamampafu ngihlane yela abasasusitshaya ngemboma ngechamboko langamampama besikhaba and then sathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kulamapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa sumanilibaleyo mina kwakungenzisa imbaleyo ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngambambi iwalet elinye isosha la ngitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawisi iwalet wathiwa esecasa ukuthi idobhe iwalet ngithi ngiyadobha iwalet ephinde futhi nxa sendidobha futhi eyikhabe futhi ethilandela engaumba angani wayekholisa angazi
lahamba yini ukuyabika enkambeni zamapholisa
izolo ntamba ma sihambe silo meli wethu uChris Mike eWarren Park 1 police station sahamba sayabika amapholisa wona athi ebesesaba lawo ngoba athi hayi abasebenzi iindaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona kathesi lo Chris Mike sifike eHarare Central Police Station and then othiwa ngu-chief inspector sengikhohlwe ukuthi uthiwa ngu-chief inspector banathi sikhuluma layo kathesi wasesithi akulanto enjalo wafuze bevule idokhethi le-assault khona ngale